So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 5 ngoba kwazi 2020 ngumphakathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Iyothi yo ebihlupa kakhulu kade sisenza ama demonstration kusenzwa ama strike. Bathi kahle ngithathe nalo nguye akazama ukuba xhumisa abantu behealth engcenye ama strike lawa ngama engcenye ama demonstration lawa kangama. Asonto enziwe ngobuhle kodwa kuyinto enziwe ngokuzama ukuthulisa abantu.
Idolobho leHarare yilo eselikhokhela kunani lalabo asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe eselikunkulungwane ezedlula ezine 4,221.
Bahlasele lona iphokethi lakhe, imali yakhe, yiyo abafuna ukuyilimaza ukuze angahambisani lalabo abayizigebengu ababulalelizwe abale corruption ngokuba vele uyathinteka laye entweni eziningi ezingacacanga kahle enkohlakalweni eningi ye-corruption.
Ele Melika namhla lethe selumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa mnumzana kuda kwashe Tagwirei lenkampani yakhe eSakunda Holdings izijeziso zenotho. Uhulumende uthi uza kwethula umthetho oza kwenza kube licala ukubana izizalwane zeZimbabwe zikhulume kubi kumbe zichothoze ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Idolobho leHarare yilo eselikhokhela kunani lalabo asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe eselikunkulungwane ezedlula ezine 4,221 labulala abangamashumi ayisishiyagalombili lanye 81. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 140,421. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebephose bafike isigidi 976,208 labulala inkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili lanye 21,050. Kubika abenhlanganiso ye-African Union kuthi abenhlanganiso ye-Worldometer bona babika ubana emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lasiyagalolunye 18.7 abafunyene bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 705,288. Ugatsha lwezempila kahle lubika iHarare isikhokhela kunani labatholakala bele COVID-19 kulabo abangela mbali yokuphuma elizweni lilandelwa yibulawayo. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uveze lokhu emhlanganweni lentathali zindaba ovame ukuwenza ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo owecabinet owenziwa ngolwesibili maviki yonke. Owethulela umbiko emele umphathi ntambo wezembiko ngumphathi ntambo wezentuthuko yamabhizimusi amancinyane uDr. Sthembiso Nyoni.
While the cumulative number of confirmed local cases has risen,
inani lasebetholakale belaleli gcikwane njalo kungabantu abangalambali yokuya kwamanye amazwe seliqanise ngesilinganiso sokungamachumi phose ayisitshiyangalombili 78% nxa sekuqathaniswa lelekuqaleni labantu phose inkulungwane ezimbili laya kwelifika phose ezintathu 1675 kusiya ku 2982 iningi lalaba bantu kungabahlala eHarare.
Unyoni uthi kunje indlela ezibalisa eseWilkins esiseHarare leseUBH kobulawayo sezilungele ukwamukela izigulane. Wengeza esithi kodwa lokho akutsho ukuba njengohulumende baphelela khonapho kodwa umsebenzi wokuthuthukisa ezinye izibhedlela ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe uyaqhubeka. Kodwa ingcwethi kunhlangothi ezehlukeneyo zithi azilaqiniso ngokukhulunywa nguhulumende yena azaphinde athathe inyathelo lokubeka isikhundleni somphathi ntambo wezempilakahle emuntwini onjengomsekeli kamongameli uretired general Constantino Chiwenga ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lokuqansa kwenani labatholakala bele COVID-19. Enye yazo lezi ngcwethi ezilombono lo ngumnumzana Mlindelwa Mancitshana.
solo kuya kuveza nje sobala ukuthi hayi indlela abaqhubha ngayo bona babona ngelinye ilihlo njengakulesi sigaba siyabona ukuthi ihealth yiyo ebihlupha kakhulu kathi esikusenziwa ama-demonstration kusenziwa ama-strike wathi kahle ngithathe nalo nguye akazama ukubachumisa abantu behealth engxenye ama-strike lawa ngama engxenye ama-demonstration lawa kangama asonto eyenziwe ngobuhle kodwa kuyinto eyenziwe ngokuzama ukuthulisa abantu ukuthi bengazami ukutshengisela ofuna ukutshengisela kuyabetshela ukuthi hamba kuminista izikhalazo zakho zihambise kuminista uminista wangikhona amthole ngumuntu vele ongaqalekiwo endabeni zona lezi
kodwa umnumzana Masimba Manyanya ingcwethi kwezomnotho njalo ingomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu uthi le kuyindlela nje yokumchaya uTshiwenga Elangeni ukumzondisa ngabantu
they want to condemn him because obviously he failed to deliver because of the current dilapidated infrastructure
bafuna ukumzondisa njengabantu besazimhlophe ukuba uzokwehluleka emsebenzini wakhe ngenxa yesimo esibi kulolu gatsha lwezempila kahle uzahlukunyezwa nguZulu yena uzombona njengesehluleki uzokwehluleka ukuluvuselela lolu gatsha kakhulukazi kukhangelwa udaba lwezokumemetheka kwe-COVID iqiniso yikuba kusetshenziswe indlela yezombusazwe lapha ukulwisana lo Vice President Tshiwenga.
Uhulumende uthi kunje sebefika phose inkulungwane ezimbili asebetholakale belaleli gciwane edolobheni leHarare kukhangelwa impumela yakugcina yenani lalabo abatholakala belalo leli gciwane lilandelwa ngelakobulawayo lona elilenani phose inkulungwane eyodwa 947 kuthi izigaba ezivalisa eseMidlands kuyiso esikusibanga sesithathu ngenani lamakhulu phose amathathu 245 amakhulu phose amabili 161 kwesemashonaland east esemanicaland sona silenani eledlula kancinyane ikhulu 113 kodwa uthi okujabulisayo kuba isilinganiso salabo abasilayo siqhubeka sikhuphuka mihla ngemihla kunje sikumachumi ayisichiyagalolunye lanhlanu ekhulwini 95% kukhangelwa inani labedlula kancinyane amakhulu amahlanu kusiya kwawedlula kancinyane inkulungwane kuthi isilinganiso sasebelahlekelwe yimiphefumulo sona sesisedlula kancinyane isilinganiso sokuphethwe kabili 122% kukhangelwa inani labantu asebelahlekelwe yimiphefumulo elikhuphuke lisuka kwabangamachumi amathathu lasithupha layafika kwabangamachumi ayisichiyagalombili Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama.
Elemelika namhlanje lethe semcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana kudakwa Sheta Kirei lenkampani yakhe eSakunda Holdings izijeziso zenotho lisithi ungomunye wabaphatheke kumisebenzi yenkohlakalo ikanti ke njalo uncedisa uhulumende ukuhlukuluza uZulu lokwephula amalungelo akhe. Embikweni awethulwe yi-ofisi yeMelika ekhangelane lendaba zezijeziso eye-Office of Foreign Assets Control namhla isiphathamandla seMelika umnumzana Justin Muznich uthe umnotho weZimbabwe udilizwa ngabaphatheke kunkohlakalo abafana loTagwirei lezinye iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Uthe njalo bethule izijeziso lezi kulinyanga lapho kukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngo-2018 ngoba lokhu kungela muntu osebochiwe ngalolu daba. Ubona ngobudlalwana beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Mike Pompeo laye ugcizelele amazwi la enkundleni yeTwitter esithi iMelika ayisoze igoqe izandla ibukele uhulumende weZimbabwe esephula amalungelo oluntu. UTagwirei ungena kuluhlu lwezijeziso zeMelika eyazethesa amanye amalunga eZANU-PF agoqela yena uMongameli Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Lento vele bekufanele ukuthi ngabe kudala yenziwa bekufanele ukuthi ngabe lo mnumzana kudala wafakwa ngaphansi kwezijeziso zenotho ngokuba ungamathe lolimi lalaba babusa kabi lalaba abahlukumeza amalungelo abantu abatsha abantu abatshontsha abantu ebusuku abangafuna ukuphikiswa bangavumela amalungelo abantu ukuthi akhule agcinwe umuntu onjalo kungenwa ephoketini lakhe asejwe yikho lokho kwenziwe iMelika ukuthi bahlasele lona iphoketi lakhe
lakhe, imali yakhe, iyo abafuna ukuyilimaza ukuze angahambisani lalabo abayizigebengu, ababulalilizwe, abale corruption. Ngokuba vele uyathinteka laye entweni eziningi ezingacacanga kahle inkohlakalweni eningi ye-corruption. Uyathinteka uyabevela lapha lalaphana. Kutsho khona bemele ukuthi babutholile ubufakazi balokho, yingakho bemfaka kuzo lezi zitheziso zenotho.
Singathi iMelika yethese uTagwirey izitheziso lezi ikhangela ukuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo yini kulezi insuku, ukuthunjwa abantu betshaywa esikubonayo, kumbe ivele laye katshana ibivele imlandela uTagwirey.
Izijeziso zenotho asonto evuka ifakiwe nje ngosuku lodwa. Kutsho khona ukuthi iMelika kade isemkhondweni wakhe, kade bemlandela basukela ekhathana lokho bezingela, bemthola uyathinteka enkohlakalweni, bemthola uyathinteka ekubusweni kabi kwelizwe, bamthola uyathinteka ekuhlukunyezweni kwamalungelo abantu. Baze bathatha isinqumo sokuthi hayi, siyiso lesi sikhathi sokutshaya, siyiso lesi sikhathi sokutshaya imali yakhe, iphokethi lakhe, isikhwama sakhe, ukuze ayekele ukona lokho akwenzayo, aphume hlakalweni, aphume kuhlukunyezweni kwamalungelo abantu, aphume kusupporteni abantu abadiliza ilizwe. Ngokuba nxa ngabe lokho eqhubeka elisupporta lelo iqembu elonayo, kutsho khona ukuthi ilizwe lisoze livuke. Uyazuza yena phela entweni zisonakala kanje, iMelika iyakwazi khona lokho. Yingakho isithi hayi, siza kujezisa ukuze uyekele ukuncedisa laba abonayo ilizwe livuke. Yisikhathi kufanele kwenziwe khona lokho vele.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe lapho limuzwe exoxwaya ecingweni lontungamile Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. UTagwirey yena uqume ucingo lwakhe lapho zizama umthinta. Asenelisanga njalo ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba. Uhulumende uthi uza kwethula umthetho oza kwenza kube licala ukubana isizolane zeZimbabwe zikhulume kubi kumbe zichothoze ilizwe. Osaphethe isikhundla sikamphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Sithembiso Nyoni utshele intatheli zindaba namhla eHarare ngemva komhlangano wedale lekabhinethi ukubana uhulumende uzaqinisa njalo imithetho ekhona ukuze kuvinjwe abantu abethula imibiko elenzondo eyehlukanisa uZulu. Lokhu ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni phezu kokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabantu abasola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa, yena othi abantu laba bazama ukumgenqula. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi umthetho lo uza kwengeza ukuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo abo nguhulumende.
Kulusizi ukuthi laba abakuhulumende okwalesi sikhathi basuka behlukanise ukuba kwabo kuhulumende leZimbabwe. Akula muntu ozakhampena against ilizwe leZimbabwe. Akula muntu njalo osowakhampena against ilizwe leZimbabwe. Abantu bakhampena against uhulumende lo okhona okhokhelwa nguMnangagwa ongahloniphi ilungelo loluntu. Ngibona ngazathi kuyacaca ukuthi vele yena ifeza ka-understand ilungelo loluntu kumbeni yena ufuna ukuthi elethe umbuso owalwiswa ngamazipra oncindezelo. Ngoba uma sisiya ngeqiniso abantu eZimbabwe balelungelo lokuchothoza uhulumende wabo. Njalo uma engohulumende onjengalo uMnangagwa uthembisa abantu ngo-2017 owathi the voice of the people is the voice of God, ngibona ngani kuya kuqakathekile ukuthi yena ethi uyalalela. Ngilethemba lokuthi wathembisana labanye lapha kobulawayo, what is a listening president. So if he's a listening president, uma abantu bengasola kuzalalela kuzabantu bephikisane labantu ngoba abantu yibo ama abaqhathi babo. So mbona ngazathi bona kokuqala akufuze bengabi iZimbabwe kodwa bebe ngabantu abakhokhela ilizwe. AmaZimbabweans yithi, and we can't campaign against Zimbabwe, we can campaign against umbuso okhona.
Alubana uthe wethulwa umthetho onje Fuzwayo, ubona usiba lomthelela bani kundaba zamalungelo kaZulu ukanye la kudaba lombuso wentando yeningi esingathi idemokrasi?
Uma abantu beZimbabwe bezimisele ukuzikhulula kufuze ukuthi benze njengabakwenza ngesikhathi sombuso wamabhunu. Lowo yumthetho okufuze ube resisted, umthetho oncindezelo okungavuzanga ukuthi abantu bewulalele kumbeni bewuhloniphe. Ngumthetho wokuganga, umthetho wokuganga utshiyene lo mthetho ukuthi uhambise ilizwe phambili. So lo mthetho bangawethula uma abantu beZimbabwe befuna inkululeko, kufuze ukuthi bewudefy.
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngoyenhlanganiso yebhethu likaZulu ubexoxa lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inenge selisole umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule izolo lapho achaze khona abamabandla aphikisayo njengamalo cacha adlulisa amalawulo amaterrorists azama umsusa embusweni. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube uthi uMnangagwa ubemela akhulume njengomuntu omdala abambanise abantu hathi ukukhwezela ufuthelana okuvele kukhona.
UZulu weZimbabwe babunkomo ubekhangelele kakhulu ukuthi inkulumo kamongameli akube inkulumo ezachiya abantu beyimbumba. Kodwa ke ngemva kokuthi wabeka inkulumo yakhe kuye wachiya abantu bethithibele kakhulu kwedlula isikhathi esangemuva ngoba besekutshengisela sobala ukuthi okubuyayo kusesekukhulu. Kodwa ke eqinisweni khona nxa kuwukuthi uhulumende yena uyabona ukuthi noma kula bantu ukuthi awama-terrorist ngendlela yena achaze ngayo, bekufanele ukuthi abantu ababesenza into enjalo ngibone ngathi kulabantu ukuthi angamapholisi elizweni. Abantu ukuthi amapolisa nxa ukuthi it's a properly trained abantu nxa ukuthi baye babona ukuthi abantu abangama-terrorist bafanele ukuthi baboche bahanjiswe emthethwandaba kulandelwe indlela e-policing ukuthi umuntu nxa ephula umthetho welizwe noma umuntu nxa esenza izinto ezingalunganga akaboche ahanjiswe e-court nxa egwetshwa kukhangelwe i-exhibit yakhe ukuthi yena yini icala lezileyo ayelelise ukuthi ahanjiswe ejele. Kodwa ke lokhu esikubonayo ukuthi abantu nje baya challenge bahlayana kungazange kwabe la investigations kungazange kwabe leqiniso ukuthi umuntu lo engabe le terrorist njani. Ngibona ngathi lokho engakwenza ukuthi abantu elizweni basale behlale bethithibele kukanti kuba kuhle kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe nxa beselizweni lawo elithiwa yiZimbabwe bazizwe bekhululekile bazizwe beselizweni lapho esingathi isenso lapho kulesense of belonging.
Kukhona yini Dube uMnangagwa angakwenza okungabangela ukuthi abantu beZimbabwe bezizwe labo belomongameli ozimiseleyo ukuhlonipha amalungelo?
Umongameli nje into eqhakathekile futhi yenziwe ukuthi ukulandela isisekelo sombuso welizwe esiyiswe savunyelwana ngabantwana beZimbabwe bonke jikelele okwabhodwa khona elizwe abantu bavumelana ukuthi lokhu yikho esifuna ukuthi kwenzakale elizweni. Nxa bengathi bengathatha i-constitution bayibeke etafuleni basebenzise yona kakhulu balandele lokhu okumiswe ku-constitution ngibona ngathi kuzabe yinto engenza ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke elizweni labo. Umongameli uMnangagwa ngokungena kwakhe wangena esitshela ukuthi sekule new dispensation. So abantu beZimbabwe into abayikhalela kakhulu babunkomo ukuthi inye dispensation le akubonakale imbali zayo ziqhakaza.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu ubexoxa lontungameli inkomo weStudio 7. Ulive talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela uqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe ngesiqubu esethusayo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abakhazimulisa amadayimana kwele South Africa bathi inani labantu abawathengayo selikhuphukile selokhu kwaba lohlelo olwe-lockdown okukhomba ukuthi uthando luyamemetheka kwabanye ngalesi isikhathi. Umabhalane wogatsha lwezempilakahle eMelika umnumzana Alex Aza uza kwethekelela ele-Taiwan kunsukwana ezilandelayo okuluhambo oluqakathekileyo oluvela kusiphathamandla sikahulumende weMelika selokhu ubudlelwano bamazwe omabili obusemthethweni baphela ngomnyaka ka-1979.
Abongile bodokotela bathi ukukhethwa kukamsekeli kamongameli uretired General Constantine Chiwenga ukuba ngumphathintambo wezempilakahle akubethusi, ngakho ke bazaqhubeka bekhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongisebe lenyanga phose ezimbili bekhalala umsebenzi njalo bayafunga bechaya phansi ngenduku bethi ababuyele emsebenzini izikhalazo zabo zeholo lokunye zize zilungisiswe. Izolo umongameli Emmerson Mnangagwa ukhethe umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ukuba ngumphathintambo wezempilakahle. Uchiwenga ungena kusikhundla esichiwe ngumnumzana Obadiah Moyo. Yena oxotshwe umsebenzi ngumnangagwa kumaviki asanda kwedlula esetheswa icala lenkohlakalo. Embikweni owethulwe ngumabhalane obona ngokwenzakala ehofisini kamnangagwa umnumzana Meshack Sibanda, uChiwenga uhle waqala umsebenzi khona izolo njalo uphiwa umlando wokuthuthukisa umsebenzi wezempila kahle ukuze ilizwe lenelise ukumelana le-COVID-19. Umnumzana Anthony Majongo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi e-UBH, uthi sebemelele umphathi ntambo omutsha ukuthi bakhulumisane laye.
Singakhangela i-COVID kathesi, ama-numbers ayakhwela, asiphezulu kathesi. So singelele ukuthi i-government iyenze njalo, isinike imali yakhwanayo ukuthi sikwanise ukuhamba emsebenzini, kodwa ifake futhi izinto zokusebenzisa isibhedlela ukuthi sisebenze kuhle singabangelanga umkhuhlane. Kodwa sibona ukuthi u-president welizwe lethu uthi kathesi sile new minister of health, khonako thina sila nkinga lakho. Sifuna uminister lo vasinikileyo akhangele ama-grievances ethu, ama-grievances ele amalungise ukuthi siqalise ukuhamba emsebenzini. Ngikho siyafunawo, kodwa simelela yena uthi ahlangane lathi, asivise sihlale phansi, siqhubekele phambili senze umsebenzini wethu.
Omunye wabongi ophakathi kokukhalala umsebenzi unkosikazi Nelisiwe Ncube uthi kunzima ukuthi bethembe umuntu owake wabaxotsha umsebenzi.
Awu, akusebenzeki ngoba kula zinto zokusebenzisa especially ngesikhathi lesi somkhuhlane we-COVID. Asila zinto zokuzivikela, njalo yona imali yokuthi siyefika emsebenzini kayikho. Lokuthi udle khona ukuthi uzigcinise umzimba uzivikela kule mkhuhlane asilayo. Njengoba sesifakelwe umuntu omutsha kuministry yethu, kunzima ukuthi sithembe umuntu owake wasixotsha lo msebenzi. So owakhathesi sisamelela ukuthi akhulume lathi size ukuthi yena usiphathelene, kodwa kunzima ukuthemba umuntu owake wathi hayi hamba nini, aliqakathekanga ukwedlula abanye abantu. Kusisa kuhlungu kakhulu ngalesi sikhathi esinzima kangaka okuthi nasisemsebenzini sisiza abantu kodwa akuhambeli.
Unkosikazi Melissa Sithole oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi ubona umongameli enze iphutha ngaleli nyathelo.
Mina akungiphathanga kuhle ukuthi sikuthiwe siphiwe omunye uminister omutsha. Umuntu lowo beselesikhathi eside eku-Ministry of Defence. Ngibona elolwazi olujulileyo ngeze-defence nothi ezempilakahle. Asazi njalo. Angiboni kuphumelela, ngibona angani kumele badinge umuntu olwe-knowledge lento zempilakahle. Lo esimfakelweyo yimi uyi-disaster enkulu.
Laloba ukukhethwa kukaChiwenga kusolwe ngabanye, isisekelo sombuso welizwe sona siyamvumela umongameli Mnangagwa ukuthi akhethe abangamphathisa ekuqhubeni umsebenzi kahulumende. Kungakhathalekile ukuthi balolwazi olunganani ngomsebenzi walolo gatsha. Abantu abaningi basola ukuthi uChiwenga kasuye dokotela, ngakho ke angeke azwisisa okudingakala kulolu gatsha lukahulumende. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje wothi sike sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Esethula umbiko wakhe omayelana lokuhlonitshwa kwelungelo likaZulu lokukhetha akholwa kukho ese-Iowa kwelemelika, unobhala wobudlelwano bemelika lamanye amazwe womhlaba, u-Secretary of State Mike Pompeo uthe inkululeko yokukhetha ukuthi umuntu ufuna ukulandela nkolobani lilungelo elimqoka elihamba phambili kusekelo sombuso wemelika. UPompeo uthi kodwa lokhu akunjalo emazweni amaningi womhlaba, ngakho-ke elemelika lizimisele ukusebenza gadalala lisebenzisa konke okusemandleni alo ukuvikela lokulondolozwa kwalelungelo eliqhakatheke kangaka. Lokhu uthi ukugoqela ukuveza amagama amazwe lapho okwephulwa lelilungelo.
We've called out China's war on faith, its mass detention of Uyghurs. It's
Ele China kalihloniphi ilungelo labantu lokukhetha abafuna ukukholwa kukho. Ukwenza kukahulumende kokungakholwa kuNkulunkulu okuvezwa linyathelo lakhe lokukhipha imibhalo yemilayo elitshumi kasomandla esebhayibhilini efaka imibhalo kaGeneral Secretary Xi ukuvalelwa kwabantu besi-Uyghurs bengathonisiswa lokunye okunengi ecabanga ukuthi umhlaba kawuboni. Konke lokhu kusemehlweni omhlaba sikubhekile.
Eminyakeni emibili edluleyo, uPompeo uthi ugatsha lwakhe olweState Department luqoqe imihlangano emibili yenkokheli yamabandla ezenkolo ehlukeneyo eMinisterials to Advance Religious Freedom. Limihlangano ibuthanise inkokheli yamabandla okholo ehlukeneyo abanjengabafundisi labanye ukuze baxoxisane ngokulondolozwa kwelungelo lomuntu wonke emhlabeni jikelele ukuzikhethela afuna ukholwa kukho. Elemelika lithi njengelizwe ziqhenya ngokuba lembali enhle kusukela lelo lizwe lithola uzibuse yokulondoloza ilungelo lomuntu wonke lokuzikhethela inkolo angafuna ukuyilandela okwahle kwafakwa lakusekelo sombuso welizwe ngabasungula leli lizwe.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo, inhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe ikhuthaza ukukhulumisana phakathi kwabadlali lamaqembu abawadlalelayo phezu kwezivumelwano zomsebenzi esezifike emaphethelweni. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumiswa kwezemidlalo ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 sekudale insindaba phendule emdlalweni wenguquko leZimbabwe phezu kokuba kwenzakalani ngezivumelwano zomsebenzi yama-contract ngesilungu. Umzekeliso wakuqala ngowabadlali abalezivumelwano zomsebenzi ezifike emaphethelweni ngenyanga kaNhlangula. Umbuzo kuyikuba bayisingobani ngoba phela isivumelwano sesifike emaphethelweni kodwa babhadalelwe umsebenzi abangawenzanga kusukela kumiswa imidlalo ngenyanga kaMbimbitho. Isiphathamandla senhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe uThomas Sweswe uthi bona bacebisa ama qembu labadlali abakulesi simo ukuba bakhulumisane ukuze uxazulule lolu daba.
I-relationship ka-employer and employee is important whereby they need to sit down bakhulumisane. Isifiso sami ukuthi ama-players kuphela ama-clubs ahlale phansi lama-players bakhulumisane babonisane ukuthi now since ibhora lingekho but we've got contract but in ama-contract angikhona ayaphela what the way forward. Kungaba le-problem manje bengakwanisa ukungithinta.
Abanye abadlali njalo ngabalezivumelwano zomsebenzi eziphela ekupheleni komnyaka, ikanti abanye basasalelwe yiminyaka ethile. Njalo umbuzo usekutheni nxa umnyaka ungaphela kungazange kudlalwe lomnyaka ubalwa njengokuthiwa belesivumelwano eseminyaka emibili, uyabe esesalelwe ngumnyaka owodwa kumbe uyabe eselokhu esalelwe ngemibili ngoba lo nyaka engazange edlale. Lolu daba lukhangelelwe ukuba luhlaziwe kabanzi ensukwini ezilandelayo izinkokheli zomdlalo wenguqu elizweni. Njalo uSweswe utshayele ihlombe amaqembu ayalelokhu ebhadala abadlali loba nje bebengadlali imidlalo.
Ngithanda ukubonga ama-clubs that are paying their players on time and abangezelelayo abakwanisa ukungezelelayo ama-salaries abo. Kusho ukuthi i-relationship ka-employer no-employee i-right iqakathekile kakhulu. Ngithanda ukubabonga.
Iningi lamaqembu adlala kusigaba saphezulu ayenelise ukwala ilokhu ebhadala abadlali. Njalo ele Chicken Inn ngelinye elibikwe ukuba likhuphule iholo labadlali ukuze lihambelane lokukhwela kwentengo yezinto elizweni. Imidlalo yenguqu elizweni leZimbabwe inyiswe ngenyanga kaMbimbitho ngemva kokuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19. Njalo amathuba okuba kuzadlalwa lonyaka aya elokhu yencipha. Amazwe aphetsheya ayenelisile ukuphindela enkundleni ikanti laselizweni elingumakhelwane kwele Zambia lakho baphindele enkundleni ukuthi laselizweni laseSouth Africa lakho balungiselela ukuqedisa isizini yalonyaka. KwelaseZimbabwe umgoqo yokuba kudingakala amaqubaquba emali ukuze kuhlanzwe inkundla kuphinde njalo kuhlolwe labadlali kanye neziphathamandla. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singekehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela lamhlanje. Elemelika namhlanje lethese umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa, umnumzana kudakwashita Gwirei, lenkampani yakhe eSakunda Holdings, izijeziso zenotho. Uhulumende uthi uza kwethula umthetho oza kwenza kube licala ukubana izizalwane zeZimbabwe zikhulume kubi kumbe zichothoze ilizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxitus Jeremiah. Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.